sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 30 Ncwabakazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli welizwe asonto esimangalisile. Siyakwazi ukuthi izano PF isebenza njalo kusuka kudala vele abantu laba abalahlani ngenxa yokuthi ubukhokheli bukaMnangagwa siyakwazi sonke ukuthi ubalethwa luzwelo lukaChiwenga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi okusemthethweni abasekeli bakhe ababili umnumzana Constantino Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohadi esigodlweni se-State House.
Ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe, yinto ebuhlungu kakhulu hathi ebulini zalaba bodwa ababhileyo bodwa emntwini wonke waselizweni.
Kufe abantu abalitshumi lantathu engozini yomgwaqo namhlanje ekuseni ngemva kokungcikilana kwebhasi lekhombi eKadoma. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezethule imbono etshiyeneyo ngekhomishini eyethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ufungise ukuqala umsebenzi okusemthethweni kwabasekeli bakhe ababili umnumzana Constantino Chiwenga lo umnumzana Kembo Mohadi esigodlweni sakhe iState House. Kodwa abaningi elizweni basole ukugcotshwa kwababili laba besithi lokhu kuveza ukuthi akulantuthuko ezaba khona elizweni phansi kombuso kamongameli Mnangagwa nxa eqhubeka esebenza labantu abalembali yokwehluleka ukuthuthukisa ilizwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umongameli Mnangagwa ufungise uChiwenga loMohadi ukuqala umsebenzi wokuba ngabasekeli bakhe namhlanje esigodlweni sakhe eState House kulandela ukufungisa kwakhe ukuqala umbuso wakhe weminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho olwedlileyo. UChiwenga loMohadi bebevele bengabasekeli bakaMnangagwa kusukela ngoLwezi nyakenye lapho ibutho elahluthunela engumongameli welizwe uRobert Mugabe intambo zombuso. Iningi elithe lisizwa ngokugcotshwa kwababili laba baveze ukudana besithi ngabalathemba lokuthi bazaguqula isimo elizweni. Umnumzana Thembelihle Mabhena uthe yena ubekhangele ukuthi kuza kuba nabantu abatsha kumbe kube noyedwa owesifazana kubasekeli bakamongameli.
Lapha sesiqeda kubona ukubekwa esihlalweni kukavice president, in fact o-vice president ababili uChiwenga loMohadi. Thina kodwa besibona ngani bazajinja kumbe bethiwe yedwa wabo befake ongumama, but khanya ngani lokhu befake abantu abafana naye, so asikwazi lokhu vele sokusenzeka saba le doubt ukuthi even le cabinet yangkhona ezafakwa nasibone ngani thiwa kuyala lokhu kungamafesi afana naye, so akulanto ezajinja vele lapha ngokubona kwami.
Umnangagwa ekuqaleni komnyaka uthembise ukuthi uzaguqula iningi labantu bedale lakhe labaphatha intambo kukhabinethi ungakapheli ukhetho esithi ufuna ukusala nabantu abakhuthalele umsebenzi. Ngakho-ke ukugcotshwa kwababili laba sekushiye iningi limangale ukuthi kungabe kuyini abakwenzileyo okuveza ukukhuthala. Lokhu ekhethwe nyakenye ukuba ngumsekeli kamongameli uMohadi uqede isikhathi eside sesibhedlela njengoba ebikwa engezwa kuhle. Uke wasiwa kwele South Africa ekuqaleni komnyaka ukuya kwelatshwa. Umnumzana Adolf Ziba isakamuzi seHarare uthi uMnangagwa angeke alahla uChiwenga ngoba nguye owambeka embusweni ngemva kokuxoshwa nguMgabe.
Hayi, ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli welizwe asonto esimangalisile. Siyakwazi ukuthi izanu PF isebenza njalo kusuka kudala vele abantu laba abalahlani ngenxa yokuthi ubukhokheli buka Mnangagwa siyakwazi sonke ukuthi ubalethwa luzwelo luka Chiwenga ukuze abuye azo kupha umgabe owayenguye owayekhokhela ngesikhathi leso. Ngakho-ke uMnangagwa kalawo amandla okuthi akwanise ukuthi achiye uChiwenga nxa esekhetha abasekeli bakhe. Njalo-ke uMnangagwa ukhanya kalathemba labanye abantu abasebandleni lakhe lezanu-PF sikhangela indlela angena ngayo kumbuso wakhe lo. So bona lapho akade vele bemsekela yiba aqhubeka phambili esebenza labo. Kodwa nje sesikhayela nje ukuthi yinto engaba yinto enhle yini elizweni lethu, hhayi asiboni kuyinto enhle sibili.
Nkosikazi Bhejani Ngundu wasebaybridge uthi le ngenye yezindawo engananzwa kwezentuthuko kungelani lokuthi kulapho uMuhadi adabuka khona njalo esele minyaka eminingi enesikhundla saphezulu kuhulumende.
Abantu bemathebhelele ndabalayo umuntu ozawabamela uthi abe ngu-vice president ngenxa yokuthi uMuhadi uhlezi uyagula. Njalo singaze sikhangele kibe Beitbridge akula mpumelelo eyenzakalayo, akula kuphucuka okukhona osokwenzakele so far lokhu waba ngu-vice president. So besikhangelele ukuthi maybe sidingele omunye umuntu ongaba ngcono ongaletha inguquko kithi thina abantu beMandebele, ongaletha inguquko eMatebeleland.
UMnangagwa ukhangele ukukhetha abazangena kudale lakhe labaphathintamba elekhabhinethi, kulapho abanqobe kukhetho lwamalunga edayele ephalamende kunsuku ezimfisane ezilandelayo. Lo ubikwa ngabaningi uzakuba ngumthwalo onzima kakhulu kuMnangagwa njengoba kusobala ukuthi izikhundla ezikhona azisoze zenele abangane bakhe abakhangele lezo zikhundla kuhulumende. Kumele sithi uSeven Harare, New Cape Town Bebe.
Siyabonga Bebe, lokhu sekudaba lunye. Izakhamizi zakoBulawayo seziveze imbono ehlukeneyo ngokugcotshwa kwababili laba abasekeli bakamongameli abathi uMnumzana Constantino Chiwenga lo Mnumzana Kembo Muhadi. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekhona le koBulawayo.
UBulawayo wamukele ngensolo enkulu ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje esigodlweni sakhe se-State House eHarare. UMnumzana Kembo Muhadi loConstantine Chiwenga bethi akukho okuhle abangakulethela isizwe ngoba behluleke ukusebenza kusukela ukuhluthunela umbuso kowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ekuphelani komnyaka odlule. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Bakhizanani Dube uthi bobabili bazi ezebutho ngabe baphiwe ugatsha lwezomvikela hathi ukuba ngumsekeli kamongameli.
Mina ngibone ngani ukugcotshwa kukaChiwenga lo Muhadi ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli welizwe, angiboni ukuthi kuzatshintsha lutho ngoba abadala laba they've been there ever since and abakatshintshi lutho lakathesi vele abasoze batshintshe lutho. NjengoChiwenga mbone ngani angenza ngcono ngayo kuMinister of Defence, futhi kusenjalo ngikhangelela ukuthi omunye vele abazamfaka obviously kucabinet nguChinamasa. UChinamasa vele bazamkhetha and kuzaqhubeka kungatshintshi lutho lakathesi.
UNkosazana Praise Yangulube uvumelane loDube esola ukugcotshwa kwababili laba ethi akukho abalakho okungavuselela isizwe.
Ukugcotshwa kwaMuhadi lo Chiwenga ukuba ngama-vice president elizwe ngibona ngathi kuvele bekunjalo ngoba uMnangagwa ubonile ukuthi laye njengoba ngene after coup 6 months lezo bekufanani ukuthi labo bayazidinga, njalo futhi siyazi ukuthi abasoze betshintshe lutho nje.
Osakhulayo wakoBulawayo uNomvula Moyo uthi ukugcotshwa kwabo akusoke kuguqule lutho, bengathini kuyibo abakhupha umgabe.
Angiboni kusiba lotshintsho oluzayenzakala lapha eZimbabwe. Indlela abadala ababacabanga ngayo ayisiyo esikufunayo thina njengabatsha. Ungakhangela yena uChiwenga ngokwakhe, izenzo zakhe azitshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ilizwe liphumelele libe progressive, batsho njalo ngesikhiwa. Njalo yena uMuhadi wayethone khona kumakhabhethi akudala ukuthi engabuya lolunywe nje utshintsho olungayenzakala khathesi angiboni sibili. Ngo-VP bethu kodwa hhayi ngiyala, angiboni lonto oluza kuphuma oluhle khona.
Omunye wabasakhulayo wakoBulawayo uSakhile Nkomo uthi kudingakala igazi elitsha hathi amakhehla.
Ngithi mina vela kula ngisho mahluko, it's just a waste of time ngoba akulanto vela abake bayenza. Kuyala even 6 months onale. Wesiyethe abantu abakhulileyo, honestly speaking, we need new blood. Akulanto abayasenzela yona, kuyina abakwenza.
Abanye njalo ngabathi uMnangagwa nguye owanqobayo ukukhetho lokudinga umongameli, ngakho ulelungelo lokuzikhethela ingqe ngubani abona engasebenza laye. UMohati lo Chiwenga yibo njalo abakade bevele bekhona uMnangagwa evele wabakhetha ngemva kokuhluthuna intambo zombuso okwenziwa ngabebutho ngomnyaka odluleyo, njalo basebenze laye kwaze kwaba ngemva kokhetho. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lezomnotho zikhuthaza uhulumende ukuthi aqakathekise ukuthuthukisa impilo zabantu, njalo enze konke okusemandleni yakhe ukuqeda udubo lwenkohlakalo oluyilo osolwenze umnotho welizwe wawonakala kakhulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Zinkuthazo iphume kungxoxo mpikiswano eqhutshwe yilezi ngcwethi namhlanje eHarare, eqoqwe ngabe Media Center nabomsakazi weVoice of America Studio 7. Ingcithi lezi bezisuzisa ukuthi ikusasa lakuleli lingabe limi kanjani kulandela ukugcotshwa kukamongameli wakuleli uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Ingcithi kwezombusazwe uMnumzana Taimo Mabaku uthe ukuze ilizwe leZimbabwe liphumelele, uhulumende kumele azinikele ngokugcweleyo ukulwisana lokuqeda udubo lwenkohlakalo, njalo labo abatholakala belamacala okuntshontshela isizwe kumele bajeziswe ngumthetho. UMabaku ubuye wathi uhulumende kumele abone ukuthi umnotho wemvelo uyalondolozwa njalo usetshenziswa ngendlela eletha intuthuko empilweni yezizalwane zeZimbabwe. Uqhubeke ethi kumele eZimbabwe iqalise ukuhlawula izikwelede ukuze inhlanganiso eziboleka imali zingayincitshi.
I think kuzaba nzima ukuthi ilizwe liye phambili nxa kulobugwelegwele elizweni. Uhulumende kufuze ukuthi ajezise izenzo ezifana lobugwelegwele. Okunye ukuthi kufuze silondoloze ama-minerals ethu. IZimbabwe is very rich in terms of ama-minerals. So kufuze siwalondoloze and sifuna ukuthi konke asilethela khona sikusebenzisa ngendlela elengqondo. And then lastly, okugcina ukuthi kufuze senelise ukuthi singaboleka imali kunhlanzi esifana labo IMF, senelise ukuthi siyibisele ngesikhathi, njalo sibe lokubambekayo esikwenzayo ngayo imali yankhulu, kwenza ukuthi next time nxa singafuna enye bekwanise ukuthi besinike futhi.
Enye ingcitshi yezombusazwe uNkosazana Dambudzani Sibanda uthi ukuze eZimbabwe lithuthuke uhulumende kumele angakhangeli ukuthuthukisa amabhizinisi kuphela, kodwa azame ukubona ukuthi inhlalakahle kaZulu iyaqhakathekiswa.
Esikhathini esiningi uzwa kuthiwa Zimbabwe is open for business, okuyinto enhle, kodwa uZulu wakuleli nguye omqoka obufuze anawe. Yikho ngisithi lapho sisenza ipolitics zethu uZulu laye kabe lesizathu sokuthi wavotelana.
UMnumzana Trinos Bebe ngumlandeli weMDC ekhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa, yena ke uthi kuza kuba nzima ukuthi ilizwe liye phambili kungakabi lenkululeko egcweleyo, nakuphela abebutho lokhu bengenela kwezombusazwe.
Sonke siyafuna ukuthi ilizwe liphumelele, kodwa ukuze ilizwe liye phambili kudingeka idemokrasi le-transparency. Zonke lezi izinto esingelazo ezingekhoyo ngoba ibutho lokungenela entweni ezithile, so ama-investor angabuya njani endaweni enjalo. Lokuqilibizela ukuqilana ngitsho lasekuvoteni njalo ke siwubonile.
Uhlelo lamhlanje ngolunye lwezinye zezinhlelo zomsakazo we-VOA ngokusebenzana lezinye inhlanganiso ezizimeleyo njengenjongo yokupha uZulu ithuba lokwabelana ulwazi lokwenzakala elizweni izolo namuhla nakusasa. Ngimele Studio 7 eHarare, nguGibson Bebe.
Yeah. Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Kulabantu abalithumi lantathu abafele engozini yomgwaqo lamhlanje ekuseni ngemva kokunqikilana kwebhasi lekhombi eKaloma. Amapholisa athi abangamathumi amathathu lanye balimele njalo belatshwa esibhedlela seKaloma General Hospital bakhululwa ukuthi baye sila besezindlini. Amapholisa athi ingozi le yenzakale ngemva kokuba umtshayeli wekhombi equme phambi kwebhasi duzane lomfula uMzwezwe. Bonke abafileyo babikwa bebesekhombini. Umtshayeli webhasi yena ulimele wathwalelwa kwesinye isibhedlela seHarare. Ingozi le iza ngesikhathi uhulumende sithi sokube lengozi zomgwaqo eziningi kakhulu lonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye ngalesi sikhathi. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weBinga North edalele eParliament uMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngalolu daba.
Ingozi yanamhlanje ilusizi yingozi ebuye isikhathi esibi abantu bevele bephakathina kokudana ngokungazi ukuthi khona lapho kuyiwa khona kungaphi ngemva kwama-election. Ama-election akhanya ngani alethe ingxabano lokungezwani ngaphakathina kwelizwe. Ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe, yinto ebuhlungu kakhulu hathi embulini zalaba kodwa ababhubhileyo kodwa emntwini wonke waselizweni, ngoba kutshengisa nje ukuthi kukhona okungalunganga, kukhona okungamanga kuhle ngaphakathina kwemigwaqo yethu okuyikho okufuza ukuthi kulungisiswe.
Yebo, imigwaqo kayimanga kuhle Sibanda, kodwa abatshayeli labo kwesinye isikhathi basuke babe yibo abenza amaphutha. Ungathini ngalolu daba?
Ye, iqiniso ukuthi inkomo kujwayelekile ukuthi kwesinye isikhathi abatshayeli labo babe ngabatshayeli ababa lephutha. Amaphutha akhona ehlukene, amanye ngababangelwa ukuthi bona ngokwabo bayabe bengabantu mhlawumbe abangazimiselanga ukuthi babe khona ngasemgwaqweni engxenye bengabantu abasebenze isikhathi eside beyabe bediniwe. Kanti njalo siyananzelela ukuthi ngomumo womkhonomi wethu kayisibo bantu abaningi abanelisa ukuthi imota zabo bezihambise emagaradini ziye bakulwa lapho ezingabe khona ziloduku. So-ke izizathu zakhona zihlangene ziningi, kodwa zithinta umuntu uzulu omningi, zithinta abantu abaningi. So-ke kuyatholakala ukuthi kwesinye isikhathi kungaba ngamaproblem zabantu, but kwesinye isikhathi lakho kube ngeludubo lokuthi imigwaqo, ngoba uyabona imigwaqo yethu njengoba sisitsho oyiwo kuthiwa khona omkhulu yiwo osuka ePlumtree usiya eMtare, but ubukhulu bakhona labo kayisibo bukhulu esingabe sibukhangelele. Uyabona ngabe kuthiwa imota zethu zimota ezokuthi eziya i-direction eyi-1 zihamba zodwa eceleni zingahlangani, ungabi le ndlela ukuthi zingahlangana nezihambana lazo, aluba kungcono.
Alo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBinga North edalele eParliament ubexoxa le Studio 7 ekhona le eBinga. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke okulohlelo olukhangela okuphathelane labesifazana asihluzeni bomama, lapho esixoxa labesifazana singabafisa ukukubona embusweni omutsha kamongameli Mnangagwa. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 0800 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngokuvuma kamongameli Joseph Kabila ukungancintisi kukhetho oluzayo lokudinga umongameli we-DRC, sokuyisiphithiphithi kwabasakhulayo balelo lizwe bekhankasela ukhetho bekhuthaza ukuba lwenziwe ngokukhululekileyo njalo iningi labo liyancintisa. Inhlanganiso yebona ngulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele A45 Rights ithi uhulumende wele Myanmar angabe esephule amalungelo oluntu ngokuvimba akwenza izimota ezithwala uncedo lokudla lemithi endaweni elokulwisana komdeni ngenyakatho yakwele Myanmar. Umongameli Emmerson Mnangagwa usegcotshiwe kunye labasekeli bakhe, kodwa usehle elungiselela ukusuka elizweni engakagcobi amalunga edale lephalamende lawo edale lecabinet elubhekise kwele China kuhambo lwakhe lwakuqala egcotshwe kuba ngumongameli okwesibili. Lokhu sokuthi abanye besithi akutshengisele ukuba uMnangagwa ulendubo zikaZulu enhliziyweni yakhe njengalokhu ahlala ekukhuluma. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohlaziya ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mgandla onguye osungula lingxoxo.
Okuhluphayo ukuthi khona lokhana bathi khona iwalk the talk kuyahlupha ikakhulu ebantwini abamnyama, ngoba lumnumzana lo kusukela vele engina khona laphana ngekhuliyana kuze kube lakhathesi wayekhuluma ngokuthi khona uzanciphisa amaminista zakhe plus ama-foreign treats lawa ngesilungu ukuthi ngama-foreign treats ukuzivakathela amanye amazwe. Wathena hayi lokhu uza kunciphisa lokhu asoze ebe ngumuntu ogijimayo kakhulu emazweni wonke lawo. Kodwa ke sikubonile vele engena khwaphana uhle wabhuqabhuqa amazwe wonke lawo angenangena kuwo lakhathesi kathesi ugijima waya ngale. Kodwa khona lokhana yinto ekhangelwa ngabantu ukuthi kathi lapha vele kwenzakalani siya ngaphi sesilungiselwa okwangekhaya and so forth. So abantu kuningi abakukhangeleleyo khona lapho, kodwa-ke abantu ngazani bahonona sibili phansi lapho ukuthi hawu kathi sokunzelokho umuntu usegcobile labo abagcobileyo nowagcotshwa lasiki lapha sethiye yenze lokhu sebalekile sebe and so forth.
Ye mnumzana Ngwenya, kuyathembisa nanxa ukhangele sokwenzakele lokwenzakalayo
okwakhathesi phela singathi njengomuntu osanda kugcotshwa anto nje wagcotshwa kathesi njengesonto. So nxa uvele umelele ukuthi wenze esingathi i-objective analysis kuyamele ukuphikaze kancane ukwenzela ukuthi nxa ukhuluma ukhuluma nge-authority. Kodwa mina ngiyavumelana lolo bamkambi yabona ukuthi abantu labavele bale-sense of esithi yisikhiwa i-sense of entitlement ukuthi ngokwami umuntu uthanda ukugcotshwa uthi uya ngaphi kanti atho kathesi kule ejensi yokuthi kakube ne-cabinet bese bahlale phansi babona ukuthi bakhipha njani ilizwe ubuhlungumbele ithi ukuthukuthela lokokhetho. So vele sokutshengisela vele ukuthi abantu bakhona vele abezalwa bavele bathi bona ilizwe ngelabo bayenza abakufunayo hathi lokhu vele yikuphambanisa. Yikho sisithi abaphikisayo abe-NDC labanye balesizathu sokuthi baqinise umsebenzi yabo batsha i-alternative government. Ukhathesi songaye uNelson Chamisa the-NDC alliance ngaye sebele cabinet yabo sebetshaya ama-policies abo betshaya ama-press conference ukwenzela ukuthi batshengisele ukuthi ngaye siyabusa ngaye ubudlwangudlwangu lobupili lobutsothi lobubendakalayo ngaye siyabokhipha. Kodwa kwakhathesi mina ngithi hathi asike sibone ukuthi kanti indlu yakhona eyabeibusa yabe ikhethwa kanjani.
Mnumzana Mkandla, ikhabhinethi azayikhetha umongameli Mnangagwa uyibona njani? Wena ubona ungani uzaphinda yini bonabo esesibajayele?
Kuzaphosa kufanane lakhono lokhu ukuthi khona bebegcinane laphana. Kodwa-ke ngokukhuluma emntonyeni lapha bekukhanyingazani uzafaka abantu abacha kuphela kungasikuthi abacha ne age group kodwa abantu abacha abanembono ukuthi khona ilizwe leli lingaya ngapi kungakhethile ukuthi ngwhite party njengoba vele la elelunge lokuthi anga appoint abantu abangumphosa abangufola phana angaba appoint abangikho ku parliament kuyabo kukhangelele njengakhona lokhu lakuthi ebaphike ukwenzela ukuthi khona efake inclusive government yakhe eyiputha yi-cabinet abayibo abantu abazabe begijima laphana lalaphana bemphathisa laphana kodwa ke ku-practical sokusenzakala kambe shuwa kambe singazi ambona ukuthi angathiya abanye abantu laphana abangoguluva laphana athi vele behlezi bekhona laphana mbona engazani ngasoze empalaini ngathani uzabaphinde babisele khona laphana kusonele njenge-education yethu nalesi zintshaka ayisiyi-WhatsApp kuphela kayisela sisinde ukuma isimilo sibili ngenyu curriculum yonaliyani
Mnumzana Ngwenya umnangagwa uthi yena basebenzelane lo Mnumzana Chamisa kanti vele ufuna basebenze njani babumba uhulumende omutsha kumbe ikukhuluma nje inkulumo yokuthi hayi wena ungazondi
apheli ukusebenzelana iqembu eliphikisanayo kuyabe kusithuthi kufanele kube le i-accountability, i-oversight. Yawusoze usebenzelane lomuntu uphakathi komkhumbi wakhona, umkhumbi wokusela lo untontsha. Phela i-GNU namthetho wayo vele akayingeke ihambe kuhle kathesi ngoba yena umnangagwa uthi unqotshiwe. Engibona ekujwaye ukuthi yena ukuthamisa engadla aqeda isikhathi elokhu ekhonona ngokuthi wadliwa kumbe wanqotshwa, aqede isikhathi etshengisa naye ukuthi lapha nxa lihamba lisiyale, hhayi liphambane. Sile hambani linje kodwa kuya kuzahlupha ngoba ama-manifesto abo avele athiyeni kuqakathekile phela lobu ngazinqojo uyi-MDC Alliance yabulokhu ngumzimbabweni kuyafana lokuthi laphana nxa sisenguqweni izimba ama-warriors zidlala isebe sonke isalesikhona sihlabela yikho kuthiwo ukuthi nxa kuqondane le program enikeza intuthuko ilizwe ngababekhona beqondisa bebethi hhayi lapha liphambanisile belokhu bekuthaya umsindo besenza njalo kodwa ukuthi angingene phakathi uhulumende hhayi lapha sizawusebenze ngoba uyabe sesidlala
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ohlaziya ezomnotho welizwe ubexoxa endawonye lwalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla. Abagagodwayo laba besabela phela ngonyongolo uChibwechiteza umdala wethu ha amabizo maningi kakhulu angeke ngaqeda isikhathi sesidliwe ngumangoye singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba umongameli Emmerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi okusemthethweni kwabasekeli bakhe ababili kufa abantu abalithumi lantathu engozini yomgwaqo eKadoma. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande yasidibaneni njalo kundaba zethu zekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.